kukhanya vele ukuthi bebeyasizenqobe ukuthi kabalacala kodwa ngabantu babo ngama-agensi abo nxa idongo lakho lingakwazi ukukhuluma lizawuphambanisela umendo. So nabona athi kade kuqakathekile ukuthi badinga indlela nje yokuthintinta ulonyoko ukwenzela ukuthi kube ngendlela yokuthi abantu baziphathe. Angikhothi kuzasebenza nje kodwa ngibona ngathi bebenze kahle nje ngoba abantu beyi-quality babe bayikholo kancane.
Kodwa lokhu-ke ukuthi ibhanga lingafaka imali lizatshintsha ama-RTGS ngesilinganiso esifanayo ukwenzela ukuthi isilinganiso sayo singanciphi, linyathelo elihle yini?
Angikwazi ukuthi bazawuhambisana njani ngoba nxa bona besithi ungavele ufake imali ebhenki kuwavula kuba lama-consequences ngoba vele umthule ncube yena ngokwakhe vele ngumuntu ovele edonda ukuthi engezelele izimali ezingena emabhenki kumbe abantu bathathe imali eni ngoba kule inflation. Kodwa lapha sesibona ukuthi sokungathi sokuyikwethuka nje njengoba abantu be-equality bebethe khona indaba yokuthi akula mali eyenelayo esemsikeni ebhodayo ku-speculation. So abakwenza kathesi vele kuza kwenza ukuthi intengo yemali ivele ihlikhwele, i-inflation yakhona vele iyahliqone. Ngaye vele baphumila nje kunjalo njengoba belokhu athi kuyikho khona kade wasebenza ukuphambaniseka.
Usiba lukhulu njalo uyatsho ukuthi laba abayenza lo msebenzi kumele belandele ezinye iziqondiso. Kuzasebenza yini lokhu njalo kulula yini ukuthi abayihuquluzayo bejeziswe?
Umthetho wakho nje kuyikobela abantu beyikhonekthi bebesithi kuyahlupha ukuthi bacubunge bakhangelisise ukuthi indaba yakhona icala lakhona ngubani olenzayo. Ngibona ngathi navele umthetho wakhona lo asuzisebenze ngoba abantu bezimbabwe baneendlela eziningi ezokuthi bazuze imali. Hathi ke sokuphunga ukukhuluma nje sokuyivala nje ihloni ukuthi sebebasiqula umthetho sekuphendula. Angiboni ukuthi kuzangenza thathi.
Singabona uhlelo loluyana lokhe lusebenza ngendlela ebelusebenza ngayo.
Kalwakethe khona akusavunyelwa ukuthi abantu basebenze imali isibane basebenzisa imali zangaphandle kodwa idola lahle laphendulwa lalo liphendulwa emsikeni. Kade sibe sithi abantu bazafanele ithathe imali i-100. Into yakhona umuntu izakwazi ukuthi mina nxa ngithathe imali ngithathe nawo ma athathela i-100 umyathathela awusuke utshintshe lokhu. Ngibona ngathi kuzabuyela nje endaweni lapha kade kuyikho khona ubugqili kakhona abantu bethengiselana imali le mali yakhona ingathi ihlupha ukuthi
isisombululo salolu daba kuyini?
Umsebenzi webhenki ukuthi nxa imali iyilutshwana emsikeni sebevula impompi yemali sebaningi. Nxa ingabaningi kakhulu bayavala impompi ngokukhweza ama-interest rates. Kodwa inkinga yokuthi imali ephumayo eyalapha ekhaya yamabhondi axotshana le-US dollar. So abantu abaningi abayizuzayo mbe ngamakorokoza mbe bathengisa nabegolide bavele bahle bayebambe bezama ukudinga imali yangaphandle layo uhulumente uyayidinga imali yangaphandle. So okuqakathekile ukuthi kube lendlela zokuthi imali yangaphandle kumbe ibe yiningi kumbe ihleli kuthiwa khona vele-hetla sebenzi lapha nxa idlela ikhona dathi abantu bayebebekhi beyiphothanisa besebenzisa imali yalapha amafoni.